Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 sebezinkulungwane ezine 40,000 selokhu kwaqala ukuhlatshwa abantu kumaviki phose amane asedlule. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party.
Indaba elokhu isalenga emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ukuxothwa kwakhe edale lephalamende kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende kade ephatheke ngakho.
Ubunzima obukhona ukuthi investigation endengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kulama political players amanengi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ubikwa elokhu emadolonzima kuyahlatshwa ijekiseni ye COVID-19. Sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 kuphela asebehlatshwe ijekiseni leyi selokhu kwaqala uhlelo lokujova ijekiseni ye COVID-19. Amanye amazwe yahlaba abantu abafika phose isigidi ngenyanga eyodwa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obhubhileyo ebulawa yi-COVID-19 izolo kuthi abafika phose amachumi ayisithupha 69 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 51 abalaliswe ezibhedlela ngoba beqinelwa yi-COVID-19. Laba yithoba munwe munye 9 abagula kakhulu. Ababili babo bengabagula okokufa. Sebeyinkulungwane eyodwa lengxenye 1509 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni selokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka nyakenye. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana iTwitter neFacebook kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngeviki edluleyo. Abanye baloba besithi injongo yemthwakazi lenketha ebetshabi ngoba bafuna ukwehlukanisa ilizwe baliqume phakathi. Amalunga emthwakazi ayisitshiyagalolunye abotshiwe ngeviki edluleyo njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje ukuzwa ukuthi isicelo sokukhululwa ngemali yesibambiso sizavunywa na ngumantshi. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempila kahle njengokunqunywa kukamantshi ngolwesibili. Kuyindlela yokubona ukuthi balimala okunganani baze batshaywe ngamapholisa esitokisini. Ababotshiweyo betheswa icala lokubangela udlakela bephandle kwenkamba yamapholisa yeCentral kobulawayo besola ababesithi kuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa amlanda phakathi kwamabili ehlomile kodwa bamswela kuze kube namuhla akwaziwa ukuthi uMoyo ungapi. Ngemva kokubotshwa kwabo iningi elalingazi ibandla lemthwakazi ikakhulu elingaveli esigabeni seMathebeleland lasola injongo yaleli bandla eyokuthi kufanele isizwe sikamthwakazi sehlukaniswe lelizwe leZimbabwe sizibuse. Abanye bathi imbangela yalolu bandlululo lwabantu besigaba semandebeleni ludaba lwegugurahundi okukhanya ingani abanye bayalusekela ngoba bengafuni kukhulunywe ngalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomunye obelandela lingxoxompikiswano umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amadoda esintwini ikakhula njengabo Paul Swela baya gadla mpela ngezikhahlo ezinkulu ukuthi kuzwakala ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besindebeleni ngegugurahundi yindaba elokhu isalenge emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula, iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenziwa nguhulumende kaMgabe belabo Mnangagwa labo Sekeramayi labo Chiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesindebeleni ngabo 1983 kusiya kubo 87. Yinto nabo abavumelana nayo. Yikho ke engakutsho mina ukuthi inkulumo njengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besitoleni mase kufika N20 enjengegugurahundi ground bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besindebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Swela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa ngoba amazwela avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu ayevela ngamazwe amabili ahlukeneyo. Yikho ke ngithi ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho ke ngibona sengathi bangayinqoba mabeqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo, kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, intonye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye uprime minister commander in chief umlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi. uMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube into ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba izikhothamathe zakhe azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwe amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavala abantu amehlo babhade ngodaka kube sengathi indaba ilungisiwe besitsho besithi mfe. Yikho-ke asinelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhuluma fekethi athini. Lindaba asisoze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo asoze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho lechabi elilodwa okumele isitshele ukuthi masiqhubekele phambili simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo amonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho ke sizokwephulela isikhuni endlebeni siqhubeke sisilwa ngendaba yegugurahundi size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi udaba lwegugurahundi luyalungisiswa ngoba wabumba ikomiti yokukhulumisana umlotha, Peace and Reconciliation Committee. Umongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ukuxotshwa kwakhe edalela iParliamente kujonge ukumenqabela njengomgcini isihlalo wekomiti yedalela iParliamente ebona ngezemali ukucwayisisa ngenkohlakalo ekungatsha zikahulumende. UBidi utshele iphephandaba leDaily Maverick ukuthi ubesevele ememe umgcini isihlalo wezesa umnumzana Sydney Gada ukuthi azochasisa ngokupha umsebenzi inkampani yesakunda ukuthi yenze umsebenzi wokugaya amandla kagetsi edema kungasetshenziswanga umthetho wethenda. Ikomiti kaBidi imise umnumzana Gada phambi kwayo ngeviki edluleyo mayelana ngalolu daba kodwa wangabi lempendulo ezicacileyo. Lokho kwenze uBidi amlaye ukuthi ayedingisisa lezo mpendulo aphenduke lazo ngomvulo. Kodwa uBidi waseqotshwa edalela iParliamente ngolwesibili. UBidi uthi njalo ulobufakazi benkohlakalo kungatsha ezimbalwa zikahulumende kade semelele ukubethulela idalela iParliamente. UBidi lamanye amalunga eMDC Alliance amahlanu aqotshiwe kuleli dale libandla labo lakudala elePeople's Democratic Party. Yiwo ke umsebenzi uBidi labalwela ukuqeda inkohlakalo abathi ulakho ukuphazamiseka ngokuxotshwa kwakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera ukuthi ubona uGada ephenduka le mpendulo acelwa ukuthi aphenduke layo na.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iParliamente izuze impendulo eneleyo uvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iParliamente ngeke yathola impendulo efunakalayo. Kodwa kumele siyincome iParliamente ngoba ifuna ukuthi iphendle idingisise. Lokho kuyinto eqakathekileyo kakhulu njengoba bangaba representatives abantu. So kumele benze umsebenzi wabo. Yiwo umsebenzi siyabe siwukhangelele ukuthi benze eParliamente ukuze sibe kwazi ukuthi izimali zethu ngoba lezi izimali zama-taxpayers eziyabe zisebenziswa. So kumele sibe kwazi sibile ukuthi izimali zangkhona zihamba kanjani. Njalo abantu kumele babe answerable nxa kuyukuthi kule nkohlakalo enzakeleyo.
Ngomvulo khonapho ubona uGada ephenduka le mpendulo zonke ezifunwa yile komiti yini?
Ubunzima obukhona ukuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kulama political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni. So ukuthi singabona uGada ephenduka kumbe ephenduka le mpendulo ezisuthisayo angiboni kwenzakala. Siya ukukhumbula ukuthi iPublic Accounts Committee leyo ike yazama ukuthi ibuzisise ukuthi imali zeCommand Agriculture zahamba njani kuma-officials esakunda kodwa abatholanga lutho. So ngibona njengani izesa isakunda lamanye ama-companies anjengalawo kumele aphume egcekeni sibile ukuthi basebenzisa njani izimali ngoba ayisizo zabo izimali lezo. Izimali zabantu ngama-taxis abantu njalo abantu bayabe bekhangelele ukuthi kuzaba le ngqobela phambili le development kodwa ngokubona kwethu izimali lezi siyabe zichaphazwa nje abantu bengazi ukuthi zahamba njani.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende usenelise ukuvuselela imigwaqo yendawo yemola Mahove leChalala eKariba ebesingasangeneki ngenxa yezulu eliningi kakhulu elibangele ukuthi abantu bengenelisi usuka emizini yabo. iphephandaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe uJames Malolo wemzini weMthunzini obentshontsha inombolo zamakhadi ebhanga abantu lamankampani azivazele awakhe amakhadi abesesebenzisa. UMalolo ubikwa ubesentshontshe imali edlula ingxenye yesigidi $500,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonanzani, bonani bantu bakithi, njani ngezindawo ngezindawo. Sithanda ukubonga iMRP Mqondisi Moyo ngelento ayiyenzileyo le, obonisayo ukuthi abantu bakithi uyabalwela ngempela ende uzimisele ngalento ayiyenzayo. Sengathi engalwa kanjalo le corruption le ingehla, ngoba icorruption idlula kulaba bantu abo Joseph Chuma la labo Believe Gawule laba lalaba abangela ngqondo abasupporta iZanu PF abantu bakithi. Imigwaqo yakithi yonke ifile, oGawule nxa bekhuluma uzazwa ekhuluma ngento zeHarare, kodwa uthiya ukusemehlweni wakhe okobulawayo lapha aphila khona. Umuntu onjalo ungambiza ukuthi ngumuntu olengqondo ezipheleleyo. I-corruption yonke idlula emehlweni wabo, yonke into eyenzakalayo embi idlula emehlweni wabo. Ngakho ngithi i-MRP iyabonisa ngempela ukuthi izimisele ngale nto le. Abantu bayahlupheka. Ngakho ngithi ngibonge i-MRP ngomsebenzi wayo ebonisayo ukuthi iyalwisa, iyasilwisela isizwe semandebeleni ngamandla awo, ngendlela abonisayo khona uMqondisi Moyo uyalwa ngempela ukuthi i-corruption le kayiphele esindebeleni. Sabulawa abantu bakithi, babulawa lamanje kulwa kuqhutshekwa futhi ngobubi lobu obenzakala kithi esindebeleni. Ngakho sithi phambili nge-MRP, sengathi ngahlala esilwa ibambe kanjalo ngempela engabavumeli abantu besizanu lapha.
Studio 7 njani embulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 njani nonke. Nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungasifakwa emsakazweni. Ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ngafaka emsakazweni. Nami ngikhala ngokukhalayo into ezenza iZanu PF, ukuba iZanu PF ilobandlululo olukhulu kakhulu. Mina ngiyifisa sokumthwakazi ukuba laba aboboshiwa bomthwakazi abangalali abangavumi iZanu PF, la mapolisa ngazongamapolisa eZanu PF, akusamapolisa amapolisa avikela umphakathi, so amapolisa avikela iZanu PF, ngoba kumele abavikela abantu abalapho. Abantu balimele manje basesibhedlele, kodwa ke abavumele ukubethela treatment. Kungawumthetho onjani lo into etshenzayo? Ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa akuselaphi ipolisa lebantu elivikela umphakathi, so ipolisa elivikela iZanu PF, akusela polisa elivikela abantu, seyimapolisa eZanu PF. Ukuthi kwenzakalani lokho basakazi kanjani? Bengicela ubana bemeseji yami izeyofika nezindlebeni zakho uMnangagwa ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo, aqondise konke akuqondisayo. Abamalungelo abantu siwafuna kakhulu, sibuhlungu kakhulu ngezwe elingena abalungelo abantu. Abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emaphoyiseni ukutshaywa, ngoba amaphoyisa la ngeZanu PF, asho maphoyisa abantu asebenzela eZanu PF, hhayi umphakathi. Ubuhlungu kakhulu bantu be-Studio 7 kakhulu kakhulu.
Salubonani basakazi bami abahle, ninjani ngezindawo ngezindawo, hhayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu kuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso, abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shame. Le nto lesi out of order le. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le.
abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali, ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekaba yakhona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, izilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right shem
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle, siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi, siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapolisa lo, umsebenzi wamapolisa lo, ukuthi ngana mapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembusazi ngane sokungamasotsha. Asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasotsha, asisakwazi because indlela abayenza ngayo, hayi, bafowethu lina besesihloneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho okuyinto kwenu elikwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Inkungu ayizikhala kakhulu, isizadabuka.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela lisithumele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki bakithi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule ndizamtshina yebutho eyohlobo lwehelikopter ewileyo kwafa amasotsha ayithoba munwemunye. Ibutho lePakistan lithi lifuna ubudlelwano obuqinileyo lele India umakhelwane walo ohlala elwisana lalo kubangwa umngcele. Kwezemelika, ingcwethi zenotho zithi uhlelo lukamongameli Joe Biden olokuvuselela umnotho welizwe ngokupha abantu imali luzaphumelela. Phansi kohlelo lokuphathisa isizwe ngomonakalo we-COVID-19, izimuli ziphiwe imali edlula inkulungwane lamakhulu amane ngamunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Ukunikezwa kwabantu komphakathi kwele Amerika ngukhulumende izimali ngaphansi kwe-stimulus into enhle kakhulu enzwe ngukhulumende ukwenzela ukuthi umkhonomi ungadistabilizeki, ngoba sibonile ukuthi igciwane leli le-COVID liyenze ukuthi abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi. And ukuthi uhulumende atshengise uthando ebantwini esizweni ukuthi abancedise ngesikhathi lesi, yinto enhle kakhulu, yinto ebukekayo, and yinto ezosiza kakhulu ukukhuphula umnotho welizwe. Mase siya elizweni lakithi leZimbabwe, angiboni uhulumende engakwenelisa lokhu, ngoba okokuqala uhulumende uhlala ekhala ngokuthi akalamali. Engumuntu ohlala edinga izimali kwamanye amazwe, noma nje sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kakhulu, just nje ukuthi i-mismanagement le-corruption ekhona, ungathola ukuthi uhulumende weZimbabwe instead of ukuthi ancede abantu, asize abantu, bona i-leadership yibo abazisizayo, ngoba inhlungu ezizwiwa ngabantu phansi abazinakeleli. So bekungaba yinto enhle kakhulu ma uhulumende weZimbabwe ebengacabangela abantu, ngoba siyazi ukubana i-unemployment rate eZimbabwe is over 90%. Abantu abaningi badependa ngokuzisebenza bethengisa emsikeni. So bekungabasiza kakhulu, ngoba khona manje ngama-lockdown abakwanisi ukwenza lokho.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu ezomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini
lesikhathi kungela bubhanu lolu.
Ngathi mina ukudubeka bekungeke kufane lalokho esikubonileyo okwenziwe i-COVID-19. Kodwa siyazi ukuthi vele kule disparity engathi kulomehluko ebantwini abansundu labanye in terms of imholo yabo. So enye into ebinganceda kakhulu ukuthi ngabe i-Senate ivumile ukuthi i-minimum wage ikhuphuke iye ku-$15 an hour. Mina ngokubona kwami yiyo into ebingasiza kakhulu ukubridge i-gap ekhona phakathi kwalabo abahola imali eziningi lalabo abahola imali ephansi. Kodwa ukudubeka ngempela bekungeke kube kufane between isikhathi se-COVID-19 lesikhathi mangabe bekungela COVID-19. Kodwa kulama underlying issues wona la engiwachoyo kumele ukuthi uhulumende awa address ukwenzela ukuthi babridge i-gap eyomnotho labahluphekayo.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hey. Manai. Wazim. Zwan. Mkhonja njanga window amthova. Eh, khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Manai. Khonja njanga window amthova. Cola. Conjunjang a window, I'm tova. Eh, conjunjang a window, I'm tova. Zwan, conjunjang a window, I'm tova. Zwan, conjunjang a window, I'm tova. Manai, conjunjang a window, I'm tova. Zwan, 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 minan so pare. Ni plan jang a strong zembare. Nilenga njenga chonke tare, anzwakali nje mina njenga chukele sawe. Ungimelele mawusuvaya, mafuna manamba mizokaya. Okwabafazi lidimoni sokufuna makaya. Bathi mina ngistrong njenge Paule Power. Paule Power. Khonja njanga window mthova. Eh, khonja njanga window mthova. Zwan, khonja njanga window mthova. Zwan, khonja njanga window mthova. Manai, khonja njanga window mthova.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi uxotshwa kwakhe edalele iPhalamende kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Libe lempela sonto elithukele.